sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Walambulela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 24 kuLwezi 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Umongameli Emerson Mnangagwa usexwayise umkhokheli webandla le-MDC uMnumzana Nelson Chamisa ukuthi engazenzeli isantando ngoba ebona ingane uhulumende wakhe ubuthakathaka. Amalunga e-MDC athi asaxwayisana lamagqwetha ngodaba lokuhlukuluzwa kwawo ePhalamende ngamapholisa njalo ayagcizelela ukuthi abesifazane baphathwa ngokungalanhlonipho.
Omama ukwenze ukuthi sihlabe umkhosi ikwemvula izigofu bezama ukuthi basidonsele phandle. So ngesikhathi soneso umunye bebuya abamba umlenze, umunye abamba isinqe, umunye amdonse ngezigoko. Ugcine sisala sinqono phambi komphakathi.
Imidlalo yeCastleleg Premier Soccer League ifike komlindo yagcina namhla. Kumidlalo eyithoba minwembili edlalelwe enkundleni ezijiyeneyo zelizwe.
Nithanda ukuthayela ihlombe imuli yethengwe yonke ngoba lokhu kwenzakale ngemva kokusebenzelana ndawonye akusiyo umsebenzi kaTaura eMangwiro kuphela.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuona lo msakazo. Umongameli Emerson Mnangagwa usexwayise umkhokheli webandla le-MDC uMnumzana Nelson Chamisa ukuthi engazenzeli isantando ngoba ibona ingane uhulumende wakhe ubuthakathaka. UMnumzana Mnangagwa ubekhuluma emhlanganweni webandla lakhe leZANU-PF eMrombetsi Growth Point eZwimba eMashonaland West lapho abonge abantu ngokumvotela ukuthi abe ngumongameli ngokhetho oluqhutshwe ku-20 kuNtulikazi. Umongameli Mnangagwa uthi amalunga e-MDC awaziphathe ngemfanelo ngoba esutha njengoba uhlelo lukahulumende olwe-Command Agriculture lusebenza kuhle elizweni. Uncome umuyi owayekhokhela ibandla le-MDC uMnumzana Morgan Tsvangirai esithi wayelesithunzi. Uphinde wakhuluma okunye okunenginengi okugoqela ukuthi uhulumende wenza yonke imizamo yokuvuselela umnotho welizwe.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Inhlanganiso yeZimbabwe Divine Destiny, EZDD, sikhuthaze uMongameli Emerson Mnangagwa lenkokheli yakhe kubandla leZANU-PF ukuthi belandele isibonelo salo owaye ekhokhela abasakhulayo kuleli bandla uMnumzana Jim Kunaka abavumi amaphutha abawenza kumalunga amanye amabandla ezombusazwe ukwenzela ukuqeda ukufuthelana elizweni. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Inhlanganiso le yethulela inkuthazo emhlanganweni lentatheli zindaba emahofisini abo eHarare okwethula umbono wabo phezu kokwavezwa nguMnumzana Kunaka lapho esipha ubufakazi phambi kwekomishini eqhuba umsebenzi wokudingisisa iqiniso phezu kwalokho okwenzakala mhla ka-1 Ncwabakazi edolobheni leHarare okubikwa wadutshulwa kwalimala abanye. Umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Divine Destiny uBishop Anselimo Magaya uthi liyancomeka inyathelo elathathwa nguMnumzana Kunaka ngoba akukaze kube khona owebandla leZANU-PF oqunga isibindi ukuchaya egcekeni imisebenzi yaleli bandla esexotshiwe. Kungalesi sizathoke sithi kumele uMongameli Mnangagwa laye alandele umzekeliso kaMnumzana Kunaka.
I believe very strongly that he is the architect, the designer of what has been happening in our country.
Nguye umnini wayo yonke into ebisenzakala elizweni. Kungakho uZulu angeke emukela umuntu onjalo ngoba esesesikhundleni esiphezulu engazange avume izono zakhe. Ngithi mina akasilungelanga leso sikhundla akiso ngaphandle kokuba avume izono zakhe. Ngumuntu olamanga, olobuqili, olobululu wenyoka ngaphansi kolimi lwakhe lomuntu.
UBishop Magaya uphinde wakhuthaza uMnumzana Kunaka ukuthi aphenduke emisebenzini le emibi athi ubeyenza azinikele enkosini uJesu Kristu. Umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT elikhokhelwa nguNkosazana Thokozani Kuphe, uMnumzana Khaliphani Phugeni, Uthi ibandla lakhe liyawuncoma umsebenzi osuqhutshwe yikhomishini le.
Kodwa ikhomishini le la siyibamba ikondemu ekuthini kunabantu abavela kule ikhomishini. Bethi sebekhulumile kule ikhomishini dukuduku sebelandwe busuku njengale induna le eMatsavut. Sebelandwe busuku ngama-CIO sebehlukunyezwa ebusuku ngama-CIO. Nangu lalowo bhuti loko obulawayo. Usehlukunyezwa wabotshwa phambi kwayo lokhu zeni ikhomishini le bekhona labo lokhu zeno othabani impofu abayiba babe ngamalidi lokhu zeni advocates aleyo khomishini. Konke lokho asikuboni kukuhle ngoba akwenzi ukuthi abantu bahambe ngokuzimisela kule khomishini. Uzohamba njani ukuzimisela ukhomishini okwazi ukuthi uma uqeda lapho uzobotshwa kungayenzakali lutho.
Inhlanganiso yeZDD ikhuthaza abanye babo abezokholo lwesiKristu ukuba bakhuze inkokheli lapho ephazamisa khona kungelakwesaba njengalokho okumunye ethiwe ngumbhalo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Abafundisi bathi kuqakathekile ukuthi bakhokhele inhlelo zokukhomisana umlotha ukuze ilizwe libe lokuthula. Lokho bakukhulume ngemva kokuzwa abufakazi bobunzima obehlela abantu ngesikhathi sombhoqazwe wegugurawundu ilizwe lisanda ukuthola uzibuse. Intathe yezindaba yethu bathabile mesuku usethulela lolu daba ngugcweleyo.
U-Reverend Ray Motsi, owe-National Transitional Justice Working Group, uthi ibandla lilomlando wokungenela endabeni ezinje ngoba yikho okuchiwa liBhayibheli.
Izinto ze justice lokhu polisa amanxeba akudala umsebenzi wamabandla lamaKristu ngoba lapho khulo umuntu ogulayo ofelwayo umuntu nga sehlukuluziwe abantu bechurch bayagijima besiyomkhalela lokumduduza. So kufana nalokhu esikwenzayo, yiyo indlela lesizathu esiyenza ukuthi thina abechurch kumbe abantu bezokholo singene phakathi. Ngempela ngumlando webandla ngoba iBhayibheli lithi lona ivangeli eligcweleyo uvakatshela abasentolongweni lokukhulula ababotshiweyo isikhale labakhalayo. Yiyo umlando webandla lo.
U-Apostle Petunia Chiriseri, ongukomishina weZimbabwe Human Rights Commission, uthi kufanele abantu behlawulwe ngoba balahlekelwa kakhulu.
Kulokwesaba ndawo zonke, so ukulunga lokuthi lapho kuphambaniseke khona kulungisiswe emthethweni kuvele kuseBhayibhelini khona lokho. Njalo kungase kwama khonapho kuqhubekele phambili kube lama abathi ngesikhiwo ngama reparation lawo singathi repair work ngoba phela lapho kuphambaniseke khona lapho kuchitheke khona amanzi kumela koroje. Ngaba into enhle khona lapho kuthena uhulumende njengoba sethathi amalungelo amehlo kangaka to take the first step. Ngaba into enhle bangathatha futhi a further step, a second step.
Omunye wabafundisi uReverend Obed Shatai uveze ahlangana lakho ngemva kombhuqazwe ngesikhathi ethunywe ukuyajumayela eMbembesi kodwa engalwazi ulimi lwesiNdebele.
Wasengidonza ke ngesandla wasengijengisa lapho kuya kwakhiwe khona ichechi endala yakhe yodaka wasesekhomba ke lapho kuya kulomnyango khona ukuthi uyabona la utata wami wadutshelelwa apho manje nawe uyabuya namhlanje lapha lokuthethisiyona sakho.
U-Reverend Shatai uthi waqalisa ukufunda ulimi lwesiNdebele njalo lokhu kwamsiza ngoba abantu bacina besenelisa ukuthi bekhulume laye ngalolu daba. Abafundisi bebekhuluma emhlanganweni obuqoqwe inhlanganiso yeCenter for Study of Violence and Reconciliation ibambane leNational Transitional Justice Working Group kanye lezinye izinhlanganiso ezizimeleyo njalo ubuhlanganise amalunga emakhomishini ebona ngokukhumisana umlotha iNational Peace and Reconciliation Commission kanye leZimbabwe Human Rights Commission abafundisi loZulu. abaphe ubufakazi bakhulume ngokubulawelwa izihlobo, ukudlwengulwa kwabesifazane kanye lokuchiselwa izindlu lempahla zabo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Harare siyalichayela ihlombe ngosekelo lwenu kungxoxo ebise Crown Plaza Hotel ngolwesithathu. Kwaba kuthiwa yile ingxoxo, ithuba lisasekhona. I-Studio 7 eye Voice of America imanyene labe-Media Center ikwethulela ingxoxo ephathelane lokuthi kanti kungani uhulumende elokho engakasunguli umbuso wezabelo i-devolution, inhlelo zentuthuko esigabeni seMathabeleland South, lezinye ihlupho elibhekane lazo kulumango. Nanti ithuba lokuhlangana lami uPraxedes Jeremiah owe-Studio 7 ngomvulo mhlaka 26 Lwezi, kusukisela ngo-10:30 ekuseni kusiya ngo-12:30 emini e-Apex Lodge eGwanda. Lingxoxo siyayisakaza enkundleni yokuxoxisana eye-Facebook emakhasini ethu awe-VOA Shona, VOA Ndebele, le-VOA Studio 7. Lingakhuthwa ileli thuba lokuphatheka kulolu hlelo kulingxoxo.
Iningi livotile kukhetho lokudinga ozamela iMuthoko North edalele parliamente kanye lo councillor ka ward 16 eChigutu Rural District Council. Isihlalo seMuthoko North sona sachiwa isiphathamandla sebandla lezanu PF uNkosikazi Mabel Chinomona. Njalo inhlanganiso ezimeleyo ebona ngokuqhutshwa kokhetho eZimbabwe Electoral Support Network iZesni ithi iyahlolisisa ukuthi ukhetho lolu luqhutshwa njani. Okwamanje sesilichiya ezandleni zika Chris Kande we Studio 7 esethulela uhlelo liphuma lendaba lichone lendaba.
Linga lichona njani zulukandaba? Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichona lendaba. Igama lami ngu Chris Kande. Namhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Arnold Ndabuka, isizalwane seZimbabwe esihlala eSouth Africa. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhle.
Ngiyabonga ukwamukela kuhlelo, ngabe ngiyanda.
Yeah, hayi, siphilile, siyathemba labalaleli baphilile. Ungasitshela mnumzana ukuthi ubona njani inyathelo elithethwe nguhulumende weSouth Africa ukubana abasoze bephiwe ama birth certificate, incwadi zokuzalwa abantwana ababe bezalelwa khona ngapho abazali bengabavela kwamanye amazwe. Ukubona njani?
Hey, lona inyathelo angazi mhlambe uhulumende uyabe libheke yena ngeyindlela, kodwa umzali mangabe umtholele khona la cishe uyinzalo yakulelo lizwe umtholelekile angithi.
Ye, kodwa ke wena ngokuzwa kwakho kumbe la ngokubona kwakho bakhona yini osuke wezwa bekhala ngodubo lokubana abantwana bazalelwe lapha amaphepha angani ayahlupha?
Baningi kakhulu abakhala ngakho sibili okuyinkinga kwakhona, ongakuthi umntwana uma ngabe engenayo incwadi yokuzalwa noma ngabe ubani ongenayo incwadi yokuzalwa uphila kulo mhlaba limbanga yabo umuntu ongaziwa ngithi, noma ngabe kuvela inkinga awazi ukuthi mhlambe ungubani wena waziwa ngithi. So ukusilakala kwencwadi yokuzalwa emntaneni yabe kuyinkinga enkulu kakhulu, noma ngabe mhlambe urejista into ezithile iyadingakala incwadi yokuzalwa yomuntu vele. So kuyabe kulimaza kakhulu nawe njengomzali, even nawe umntwana kuyabe kumlimaza mpela kakhulu.
Sike saxoxa labanye abathi kuzagcina kusenza ukuthi iningi lalabo ababe bevela phandle kwamazwe begcine sebechada abantu abaseSouth Africa kuyindlela nje yokuthi amaphepha alunge. Ukubona kungayenzakala yini lo?
Kuyenzakala khona ngoba vele kukhona vele asebekwenzile khona lokho ukuthi uzame ukuthi mhlawumbe ulungise impilo yabantwana, okanye nami ngigcine ngithole mhlawumbe i-citizenship ngoba sengishade umuntu wakulelo lizwe ngithi. yenze kampela into ezifana nazo nalezo ngoba uyabe kuyaso kulicebo ukuthi nawe uthole lezo zinto ozidingayo ngempilweni.
Ya manje nxa sikhangela olunye udaba olufanayo lwamaphepha lawo amapermit, sizwa kuthiwa bakhona sebephiwe asebayatholile amapermit. Ubona kuludaba olulokuthi luzaqhubeka lokho lukhulunywa ngalo yini lwamapermit lolu, kumbe sesifikile isikhathi sokubana abantu babuyele ekhaya?
Ha, lona ngendlela abavuselela ngakhona ithemba sisasenalo ukuthi kuzaqhubeka mpela bevuselelwa, ngaphandle mhlawumbe kungaba nama-sanctions futhi ukuthi mhlawumbe sokuvalelwa ama-channel thina singabantu ukuthi sibhacekise lapho esibhacekise khona. Kodwa ithemba lona sikakalilahle ngoba njengamanje sisiwatholile ngokuvuselelwa khona lokho kade sekuphelile. Siyathola ngokuningi, sisasenalo ithemba ukuthi mhlawumbe noma kuphela lesikhathi abasinikeza sona manje lesi esilandelayo laso bazasifulela ithuba ukuthi basifuselele futhi sibe nawo amaphepha alungeleyo ukuthi sihlale khona la.
Khona kunzima okunganani ukuphila e-South Africa ungela maphepha akuvumelayo? Siyasibone baningi abacapha umngcele bengelawo maphepha. Kunzima okunganani?
Yabona ke leyo inkinga enkulu kakhulu. Kunzima ngoba silana ngokuzodinga mhlawumbe amadlela amhlaza uthi mhlawumbe noma ungabe uthole umsebenzi okokuqala angeke uwuthole vele ungenawo amaphepha. Uma uthi waba nenhlanhla liye wathola lowo msebenzi ungenawo amaphepha, ngilindanga leholo leli olinikezwayo uzonikeza iholo elincane, kuthathwa i-advantage yokuthi awunawo vele amaphepha alungileyo ukuthi ube khona la. Ngilindaka usebenze ugcine ungagolanga akwazi ukuyaripota ukuthi wena usebenzile wasebenzela ihara ngoba ungavumelekanga vele ukuthi ube khona lapho okokuqala. So kuba yinkinga enkulu kakhulu vele ukuphila ungenawo nawo amaphepha kule ndawo, uyabona. Inkinga kakhulu esibhekana nayo ngoba vele siyasilande yona umsebenzi, kuyabanzima ukuthi uthole vele ungenawo amaphepha. Uthi ungawuthola lilanga usebenzi ungaholi ngoba vele awunawo amaphepha. Uthi ungaholi uhola imali encane kakhulu engalungelayo lowo msebenzi usukuwenzile. So yabe kuyi-challenge enye enkulu kakhulu. Sithatha noma yini konke abakunikileyo ukuthi lawe uzame ukubeka isinto etafuleni.
Hayi, kuyezwakala isikhathi sesingasavumi. Ungavalelisa abalaleli?
Okay, hayi, ngiyabonga ithuba lokuthi into ekhona emsakazweni. Ngibonga nabalaleli lapha emakhaya. Singilele laphana ekhaya kwethingo la ngizalwa khona eToronto. Abanawami noma abanje laphana ekhaya bonke abangaziyo ngiyabingelela, ngiyabonga kakhulu.
Hayi, lathi sibonge. Lo ke bekungumnumzana Arnold Ndabuka ebesixoxa laye uhlelo liphuma lendaba lichona lendaba. Igama lami nguChris Gande lilayo.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisezwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Siyalamukela kweziphathelane labesifazana losixoxalo nkosazana Thabita Khumalo, umgcini sihlalo webandla le-MDC njalo elilunga ledale lephalamende. Sixoxa ngengxabangxoza eqhamuke kuleli dale. Siyakwamukela kuhle.
Kezathi babhaza namaphoza zengini okusikhubile kakhulu kakhulu omama ukuthi uma umama ungumuntu wesifazana ipolisa eliyindoda lifike likubambe imilenze, izigqoko esizigqokayo bezikhwela zifike esinqeni okuthi uvele bebesembula ngokuthi sale ukuthi sihloniphe umnanga. Kathi umnanga kazimhloniphi ngoba njengelabandla le-MDC sithi kanqobanga kukhethwa. Laba abadojiweyo ngodlakela bekhitshwa ephalamende bebefakwa emgodeni kule migodo nje egcweleyo ephalamende kombana. Bathi befika emgodeni bebehlangana nama-CIO abagqoka amasuti namaglazi amnyama bebebatshaya ungazani babhula umuntu. Umama ukore bebesithi nxa bedlale bebenyathela phezu kwakhe. So sanelisa ukuthi siphume laye, sasesicela ukuthi basibizele i-ambulensi. Sahlala ihola lilodwa akula ambulensi ebuyeyo, sagcina sifonela ehofisini yebandla lethu ukuthi basibizele i-ambulensi. I-ambulensi ithe isibuya kwathiwa kayivunyelwa ukuthi ime egedini lephalamende, kumele iyemela about 200 meters. Sathi yebo sikubonile, sagijima umama bagijima bathatha i-stretch sabu literature. Sonke sinje, kasikwazi ukuthi literature zisebenza njani, ukuthi usehlisa njani. But igcine samele ukuthi simthwale simfake literature nomamukore, sihambe laye elokuza esibhedlela. But udubo lube khona ngolo ukuthi ngemva kokuhlukuluza enikwenzulo yeParliament njengomuntu ovele obulaye sifuba engachaywa yitiye gasi njaya izanu yitiye gasi angapholi sobe sengisehluleka ukuphefumula ngizama ukuthi ngincedise futhi lowo munye wami kade sengimele so njengelokhu engizama ukumdonsa hayi isifuba sahle savala ngase ngahluleka ukuphefumula bengiqaleke khona sase sihambe esibhedlela hayi basibamba amambo odokotela but sesabile ukuthi silale esibhedlela ngoba sokusenzakala kuleli lizwe asisakwazi ukuthi ukutshoni sokusesavisa ukuthi ulale esibhedlela ngoba kuyenza kathi bakulande ulele khona bafike bakuqedise so cela ukuthi baselaphe nje siyegulela phambili sikhulume namagqwetha eZimbabwe Lawyers for Human Rights ngoba kalukho emthethweni njalo kalukho esisekelweni sombuso ukuthi amapholisa angene ePhalamende
kungani uqotshwe omama
besiqotshwa sonke obaba labomama kodwa abakade behlezi eduzane kade bengabomama abantu behlezi ebhentshini elaphambili wona ubhitshi baya bambambile bamdabuleli ibhatshi bamdabuleli ihembe wabanjwa ngamapholisa alitshumi befuna ukumjikela phandle u-honorable Chidakwa laye baminza njalo futhi u-honorable Mtseyami uthe sebemjikele phandle wathi uphi uyaphuma wahlangana nalaba bamaglazi abamnyama bamtshaya baphosa bambulala u-honorable Murayi onguye ngu-provincial chair weHarare laye bamtshaya baphosa bambulala sethanga ngama-CIO lawo so omama ukwenze ukuthi sihlabe umkhosi yikwembula izigqoko bezama ukuthi basidonsele phandle omama besala ukuphuma so ngesikhathi soneso umunye bebuya abamba umlenze umunye abamba isinqe umunye amdonse ngezigqoko kugcine sesala sinqono phambi komphakathi so inkosi ithi uqakathekile udaba lolumele lulungiswe ukwenzela ukuthi omama bengaze besaba ukuthi babuye eParliament kuzomela amalungelo komama
laphana okwembulweni isiqhoko bekuyingozi nje kumbe bebesenza ngabomu
thina njengebandla iMDC izani singeke sayalela ngoba indlela okuyenzakala ngakho kuthi didide ingqondo ukuthi asitshelwa ngokuthi uyabuya thina besingakwazi ukuthi uyabuya sandise ukuthi sithole ingwalo kuma-pigeonhole zethu sisaziswa ukuthi umnanga kuzabe ngesikhathi esinje kumele senze so azange sibe kwazi thina simbone esetshayo uma sivelela so ukwembula kwethu I think ngokuyindlela ukuthi bazame ukusiyanyisa njengoba vele kabasihloniphi njengabomama abamele omama beMDC ngokuthi ngesikhathi sonke lapho sisukuma khona uma sifuna ukuthi sixoxe ngakulodaba olusegudwini siyathethiswa ukuthi singamahule sithethiswe ukuthi silala la leli nkokheli zethu sithethiswe ukuthi kungena kwethu njengabameli bePhalamende sasalala le nkokheli okungasilo qiniso mhlambe enye ubuhlungu ngoba kasilalanga le nkokheli zethu sangena kuZulu sakhankasa uZulu wasivotele
labana ke amanye amalunga ebandla leno othi batshaywe kakhulu labo abalalanga esibhedlela baphumile sebenjani kathesi
hayi sonke kasilalanga esibhedlela ukubuhlungu nje imizimba ngoba uyakwazi ukuthi nxa umuntu uyaze ngani uyakubonda uyakudonsa wena ngapha udonselanga ngale abanye omunye udonselanga umzimba uba buhlungu so kwakhathesi okukhona ngumzimba njalo futhi inkinga ekhona yikuthi mina lokhu engatshaywa yitiye gasi kangisanelisi ukuhlala lapho kule tiye gasi njalo ngibona ngazani izani iyakwazi khonokho ngoba kulezi nsuku asebekwenza yikuthi ngibe sinomhlangano wenational executive le-National Council sithe lokhu sihlezi emhlanganweni sezani sizohlaba umkhosi phandle so abakwenzayo basuka nabantu kweminye imigwaqo babeluse ukuthi babuye ema-ofisini yethu bese betshaya ke itiye gasi ingaveli itshaye mna kanye baphephumele so kuzokwamele ngibaleke e-ofisini yami ngisenzele ukuthi isifuba singavali
leyo beyingxoxolo nkosazana Thabita Khumalo umgcini sihlalo webandla le-MDC njalo elilunga ledale lephalamente asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC amalunga edale lephalamende akhangelelwe ukucubungula uluhlu lwendleko zikahulumende olwebhajethi esanda ukwethulwa ngomvulo andubana abantu makhaza kanye lengatsha zikahulumende ziqhube uhlelo olufanayo umeli webhinga south edale lephalamende umnumzana Joel Gabuza ongumgcini sihlalo wekomiti ebona ngamandla amagetsi ye-Energy and Power Portfolio Committee kuleli dale uthi abaholi bamakomiti aleli dale sebeqhubile owabo umhlangano wokuthola ulwazi ngale budget.
No injongo ibingeyokufundisa ama chairpersons ukuthi i budget icubungulwa njani. Nga uminisa ukuyifaka lapha ni budget ufanele kube lawa bantu phela abazakhangelisisa ukuthi kuyini okukhona okungasinceda nje ku budget. Ngokwesinye isikhathi siyabe siphunga ukukhangela ama figures singaboni ukuthi kuyini sibili okungasinceda kumbe okungalunganga okungaqondanga phakathi kwe budget yangkhona. Nabe singadecide lutho kodwa besibonisana ukuthi hayi madoda nxa siza analyze ibudget sizabe senza ngendlela enje enje enje. So esiphume ngakho ukuthi wonke ama chairperson sebelolwazi lokuthi ngabe analyze ibudget bebonisana lo minister labo bayabe le information njalo la minister yakwazi ukuzwisisana labo ngoba bayabe sebelwe ingqondo ezifananayo bayabe same footing.
Selisuka lapha kuyini osokuyayenziwa?
Ya esizakwenza ngemande ama MPs wonke azahlangana labo befundise ukuthi ngasikhangela ibudget kuyini esikhangela isiza then sesizaviza ama ministries ama line ministries esebenza la ukuthi labo esinike ukuthi njengoba ke imali inikiwe isikhathi esiningi ayikwananga kuyini elizakwenza elizafaka phambili elizakuprioritize ukuthi hayi njengomali ingakhwali sizakwenza lokhu lalokhu lalokhu. So sesiza kuzwa ke bona ama ministries sesebenza ke lapho ukuthi all right ama programs eliyashiya iwapi elizowafaka elifini lama programs for the next 12 months iwapi sesebenza nje si evaluate ona la sizabuyela futhi andi ministries zizafaka zikhuluma imibono yazo abantu sebezafaka imibono yabo sesibuyela ku house siya debate ukuthi hayi minister banikile imali o energy ministry la kodwa bakhala ngalokho ngalokho ngayekela uba ingezelela la kuzaba bese sifaka nje la imizwa yabantu ukuthi hayi abantu bona ngokubona kwawo indlela elincitshe ngayo imali ministry thize kuzaba affecta ngale ndle. So kuyabe sokulabantu phakathi kangela imbono ka minister sibone yabantu sesiba representa nje phakathi kudala phansi debate
inlakho ukuguqula
yeah anti kuthiwa ngama estimates la uminister nxa ikhuluma yabe sithi I propose ngayi proposal singamalela singamvumela so isise ibhila ikabi act of expenditure.
Lo mnumzana Joel Kapuza umeli webhinga eSouth edalela eParliamente njalo ngomgcini sihlalo wecommittee ebona amandla amagetsi kuleli dale. Ukusenjalo umidlalo yeCastle Lake Premier Soccer League ifike komlindo yagcina namhla. Intatheli izindaba yethu ezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba.
Ikambi lihlezi endaweni yesibili engalaneni yemiklomelo yelengezi Platinum Stars libe ngujikelo bhanqa 0-0 leqembu leBlack Rhinos okwempumela yetsho ukuba liphutshe elithiwe ngemiklomelo elithumi lambili liqembu eliphakamise isicoco salo nyaka ele-FC Platinum. Iqembu lengezi lilemiklomelo ngamathumi ayisithupha lesithupha kuthi ele-FC Platinum lona eliphutshe imidlalo yalo phakathi kweviki lilemiklomelo engamathumi ayisikhombisa lathoba mnembili. Endaweni yesithathu kuleqembu lechikenini lona libe ngujikelo bhanqa 1-1 lele-triangle eluveve njalo lile miklomelo ngamachumi amahlanu lesikhombisa ukuthi le triangle liphutshe elisendaweni yesine lile miklomelo ngamachumi amahlanu lesithupha. Umqeqeshi weqembu le triangle uTaurai Mangwiro utshele intatheli izindaba zemidlalo ekupheleni komdlalo ukuba iqembu lakhe lidlale kuhle lonyaka njengoba liphinde laphakamisa le nkezo yeChibuku Super Cup.
Kube lomehluko omkhulu ekudlaleni kwethu kwalonyaka nxa ukuqathanisa lokwanyakenye lapho esiphuthe imidlalo yeligi sisendaweni yethoba munemunye saphinda saphuma kusigaba sokuqala kunkezo yeChibuku. Ngithanda ukuthayela ihlombe imuli yetriangle yonke ngoba lokhu kwenzakale ngemva kokusebenzelana ndawonye akusiyo msebenzi kaTaurai Mangwiro kuphela.
Kweminye imidlalo edlale namhla iqembu leyadali bemjikelo bhanqa 1-1 leHarare City iqembu leCapes United lechapunga bemjikelo bhanqa 0-0 kwaba lempumela efanayo njalo phakathi kweqembu leZPC Kariba kanye leBulawayo Chiefs lawo aChina azabhekana kungela qembu eleni lisekulitshayela emambuleni. Iqembu leShabane Mine libhaqabulwe nge-4 kanyangele Rentals kuthi eleMtare City Rovers linqotshwe nge-2 kanyangele Bulawayo City. Yikanti iqembu leNitrude livalelise isigaba se-PSL ngokwenza izimanga lapho litshayele Dynamos nge-3 kanya. Iqembu leNitrude ngelinye lamaqembu agunyulwe kusigaba saphezulu ngemva kokuphutha imidlalo yalonyaka esendaweni yezine ezisemsileni wengalane njalo amanye akhona ngabalisayele Shabane Mine, iMtare City Rovers kanye leBulawayo City. ngimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Siyabonga Joseph Njanji. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.